So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNtulikazi 2024 ngoKeith Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce ukuceda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi leso.
Abakubandlale ZANU-PF basekela uMabhalane umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esiwoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bachothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJiri wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wachothoza amazwi kaJiri umnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ngibona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforce. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abaduka ukudla okukhululekileyo bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengena emalimeni kubofumfutha langaphi bazancitsha ukudla.
Kukhanya ngisike ilungazane ludaba oluhluphayo kakhulu lolu baba moya.
Kulo hlelo olukhona olwe-drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla eziphiwa khona umumbu kuyimzamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangelele ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa zazizekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona yokuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni, ukuthi phambili abantu sebe arm twistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, inhlelo nje ezithiyeneyo njengaze nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years, nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuya uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi esabelweni seMatabeleland North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekela okwethulwe umnumzana Obed Jiri.
ngabona kulendlela yokuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziwe labana kumele abantu bonke basebenze kips bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi senyesho ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi senzane sevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaya ugatshompo ugatshompo lwana bengamtshaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babebeyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenze ufuvuza yilaba lalabo kusho ukuthi ngezinye indlela khona fana kuza kwehlukaniswa ke ababe bengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu vele abadivele kugatshompo lokho kwesinye isikhathi vele kusebenza kuphuma lutho so bachitha isikhathi nje kungathi nakhona
ngivumelani labo ngathi ugatshompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithi labakhona ugatshompo kuphela uyaye phanjaniswe ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku kade sihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but awu gatshompo tips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethebe beqala nje ukuthi bangene kugatshompo ugatshompo lesivuno esihle sibili kakhulu
uNomzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ulombutano wabaphekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okujiyeneyo okuthakazelelwayo izethekeli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo wokupheka ezifela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurabu Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulu umbuthano lo ukuba kulosiza indlela ukudla kwezwekazi le-Afrika okungazakali ngayo ethi yikho okwaba yisisusa sokusungula kwalolu hlelo lwe-gastronomy.
And this is the beginning of history of story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokhu, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule okusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikule injongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijikile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries including Spain, Italy, China, France and many others rely on gastronomy tourism as a major driver of their economy. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi kubalisela ele China, Spain, Japan lamanye agxile kakhulu ekubukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi le-Afrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okuchiyeneyo kweZimbabwe.
Ethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Yikudla nje okungathandwa langama-tourist ngoba uqakathekisa ukudla kwethu esintwini. Kakhulu nje ukuthi sekulamanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Tishavili ubike ukuba sebezavula isikolo se-culinary cuisine edolobheni le-Victoria Falls lapho intsha izafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano. Endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuthaba Dlamini.
Bakhala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi ahambela ekhaya esilindeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambi liphansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isilindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo ibhizimusi siyehle okwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu, i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu, i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba katesta kona amabhasi anje suka esuka ngabantu eyi-30 ngokuyasuka amabhasi ayi-5 kuze kube 2 or 1 abanye asuka abantu imali ayisabhodi akusika mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Abalapha eBotswana athi kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa abazimbabweni, babengathengisi, babengayenzeli bona amashebhi akatesa kwakuyela since sibe kwakungekho kuyena. Amathela esithi amazizuli wathengisayo kuphela atesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye usebenza lomoya umnumzana Derek Smanda laye uthi akusela bhizimusi, uthi abantu sebebona ungcono ukuthumela imali ekhaya uthi izihlobo zithenge impahla khona.
Ngakhangela iminyaka le before sangakayibona ukudawun lapha ngesikhathi lezi amabhasi othotha emesiba ngu-6 5 6 igcwala wonke ngathi nawo yena leyi 1 le eyisinde ukuthi igcwala. Abantu sebebathina babuya futhi akusafani nakuqala, akusafani nakuqala. Kanti futhi abaningi asesifunda ukungcono ukuhambisa iy'mali iy'tshintsha phambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda uthi noma kungawumanjani kwele Botswana kangacabange ngokuthi aphindele ekhaya.
Uthi thina vele sesijale ukuthi thina sithanda ngapha sithola ngapha. Mina sengihamba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngingaqali intshile engitshe ekhaya ngoba angilayi isosi-income eyabe ngiyenza la nto eyabe ngithengisa lakithi ngingasukanle mali yami la ngenza phizini ngathi mani i-dig deep into my pocket. So abasekhaya bathi nga-much better bona ngoba le other means bathengisa abanye basebenza they're used to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucelela amabhasi ahambele eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kakhulu, izinduru uthathe 200 kula amalanga anyaya. Kunzima, 200 kula phela wakusukelisa kuyithatha kumabhasini phela lapho. Akuthwane le before down. Fonana ku-west, even abantu abaphathisi phela. Asizi phela singenze njani phela. Sifuna ukubuyela ekhaya, kanti sihlale lapho zasithule lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyabusoma kulaba bakubhizinisi yezimota ezithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe yiofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcele weRamokhobana selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekelo ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela eleZambia. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris ukuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamademocrats. Umkhokeli wakwele-Israel namhla ukhangelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okumanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intelele izindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguqu kanjani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention njalo babekubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulumncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumchuchisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
Those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Mr. Kulini Lesing, I just analyze the key with GNA. Abatumiza Visfazan, Amasela, Ajunjela Tami, Lave Pula Umte to Nizela is GNA. Nakula Lelani Man City, Yavazi, Abafanana, no Donald Trump.
Donald Trump's
type. Harris uqala kakusha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump okutsho ingcwethi yezombusazwe eye Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have...
Uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo, ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Ngozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzawuzale linye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyayombona ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu, hathi uyahlanya, akazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla le-Democratic Party ukutsho umena Bosi owekolleji le-Hofstra University.
Clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owake waba ngumongameli uTrump lezisebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
There's going to have to recast the whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho-ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho, kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa. Baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana nokuhlonitshwa komthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga, elilokwesaba lenzondo na? Njalo, okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo, amandla.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe yintatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Wezemidlalo ivula kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kweFrance okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kulezi phathamandla zikahulumende eziningi ezigoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazela ezemidlalo asebefikile kweFrance njalo abazahamba kuvulwa lomncintiswano. Tokelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abatshengisa idlabuzane kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 makarawo locharamba, wonke batshengisa ukuthokoza sibili ngokulungiselela kumdlalo yabo. Abanye abakabuya u-Stephen Cox ube-training. But abona embabonileyo namhla seya e-Athletes Village babone betshengisa amadlabuzane sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe lamasiliva kumbe ama-bronze lawo akusitele?
Obakade esingithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya amasilva lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshe ukuthi sizaba-recognizer nama-incentives la esakhulumayo. But okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best, ikuyabe sikukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silver lama-bronze, siyabe sibonga lokhu esakhulumayo. But ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza, bazakukwanisa. Sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani, but siyabasupporta ngalokhu ababe sinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ngasitele ukuthi uzabanikani khona? Akusitele phela.
Hayi, asomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team, sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, oyabe aphume u-number 2 siyamnika i-$7,500, oyabe u-number 3 simnike futhi $5,000. Asiyomfihlo, sakukhuluma lokho kukuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali ingayikwananga, but yithi esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle, sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10, sakhuluma futhi ukuthi sabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10, ababe kufika ku-final. So yikho sikukhangelela, sakuthembisa that we siyakhangelela ukuthi xa bezenze njalo yalo sizayenza kunokho esiyakukhuluma.
Yisiphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
isithembiso sami ngithi kasupporteni team, kasifocuse ngeteam yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise ukuthi babasekele bebanike ulwazi labalimeleyo bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanako. So yikho sabi isi-team le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asapotwe bazame ukuthi labo bakhompyuthela laba babe bekhompyutha labo.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khonapho ezisapota esekela khona.
Ye, siyakwazi ukuthi u-VP layo ubuyile lapha buya nje emeleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona esingababoni izolo sibili ku-function esahambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexuka le-Studio 7 nese-Paris kwele France. Wamanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Yesterbona ninjani igama ukosana isibongo okhumala siyabonga kakhulu kubasakazi lalokhu sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kanti ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Force eMkhosana. Siyabonga kakhulu. Esiliphekela khona lapha ukushacha amabhodwe nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela. Singakhohlwa ukubingelela lani basakazi esilibingelela kakhulu sithi silithanda lonke. Singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu iqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo. Siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu babe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela. Ngiyathanda lonke le ntombi yalithanda siyabona.
Yake udadewethu ngifuna ukuthi ngizame lokhu ke challenge elininika yona hlaba phansi ngezwane lokade sikwenza lapha izwane olukhulu uthibilike sibontu ngakungenisa yini thibileke kane 4 times ukhithe njengalokhu kade sikwenza lapha yilo Evans Ninga kwalapha emthineni uproducer wethu ozwayo osisitilami kolapha kumthobo sithemba kodwa ke sibona izinyakade zikhokhela namhlanje indaba. Abantu abaningi bacothoza umabhalani wohlangothi lukahulumende umnumzana Obed Jiri othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima kule intwasa kosoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende. Kodwa bakubandla le-ZANU PF athi umabhalani lo uyishaya ekhaleni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwanamhlanje oluveza injabulo ngumthombo osithemba ugibs Dube. Lilale kodwa lingakhohlwa phela i-live talk yalandela kulo manje.